Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 6 Nhlolanja 2023 uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bazabaselemisa zabasesecha, abantu bebotshwa balama-drugs, abantwana babebhema lapha. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, lo sebenzisa ama-drugs. Kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo.
Imigwaqo yakobulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap, ngoba ungagijima kubi, ungatshaya ipothole, hayi imoto yaphenduka.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authorities, NARA, lucalwa yikhansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo. Kuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga aguqule ugwalo olwe-delimitation report alunikwe ngabe-ZEC ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo. Bebemisa izimota lamabhasi athwala abantu abavela lokuya emalokishini aleli dolobho bekhwathaza impahla bedinga izidakamizwa abathi sezidale umonakalo omkhulu ezimulini ikakhulu kwabasakhulayo. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Uhulumende weZimbabwe usungule lolu hlelo ngeviki ephelileyo eHarare ngaphansi kwesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. See something, say something. Kulandela kumemetheka kokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unkosazi Fadzai Marowatsanga, umsekelo womqondisi kugadari kwahulumende olubona ngentuthuko yezabelo, uphatheka kulo mkhankaso emele umphathintambo wedolobho lakobulawayo, unkosikazi Judith Ncube.
Silapha ukuthi sizokhampena against i-drug abuse eyenzakalayo esigabeni sethu lapha kobulawayo. I am sure it's also happening elsewhere. Ama-drugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile. Siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs. Siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni. Amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo. Sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe.
Isikhulumeli samapolisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalo mkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa.
Abantu bazabaselemisa zabasesecha, bebotshwa balama-drugs. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs, lo sebenzisa ama-drugs. Kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama-drugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Ubheki Inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele sinye ukuzijabulisa nxa ngitshayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngithi hayi ilanga litshonile, ilanga ukuthi lingihambele kuhle. Yebo, ngibona kuyakumele kube lotshwala phakathi. Ya, kuswelakala kwemsebenzi kakhulu kwabatsha. Ngibona yikho kusuka kubatshotshozela ukuthi usele into zokwenza, akula ma-recreational facilities amaningi elizweni. So abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichel Dube oleminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili, because ama youth ayaphela, especially ngesikhathi khathesho kumele siyevota. Ama youth ayaphela, siyarishiseka. Angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela babona amakhwenela besenza into zona lezi and akulunganga. I wish kungaba longama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all these other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela linhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha izitress ngenxa yema-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akula ma-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ibila ama-youth centers, kula ma-swimming pool, kuba makhandeni iluvele uMpopoma, whereby thina we used to go there, siyaswima, attend ama entertainment activities. Khathesi lack, due to lack of ama recreational centers lendawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo besocializer, ukhanya zikho lezo ndawo. Lokhu kungaba ngezinye zezimbangela.
Intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza, ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Uduba lezidakamizwa lusabalele hathi koBulawayo kuphela kodwa lusemadolobheni wonke aseZimbabwe asethwele nzima. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyango ophelileyo wasise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo, ukusetshenziswa nokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti Drug and Substance Abuse Campaign ukuvimba ukumemetheka lokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority zinara lucalwa yikansile yakoBulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisisa imigwaqo lokupha ikansile imali yokulungisisa imigwaqo le. Izinara iphinde yakhuphula inhlawulo yokusetshenziswa kwemigwaqo kuma toll gates uZulu azwazokhona ukuba imali ebuthaniswa lapha ayihambelani lesimo semigwaqo ezweni jikelele. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Imigwaqo yakoBulawayo imadlephudlephu, abezimota labahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni, kungaba semalokitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakoBulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi, ungachaya iphotholi, hhayi imoto iyaphenduka. Ungachaya iphotholi uyaqamula ama-springs onke amaviri. Akula mgwaqo wona olethari, ungakhangela uluveve road lana ayihambeki, ukhangele usisili uvaliwe, ukhangele wonke ama-roads angena phakathi, akula wona umgwaqo oyi-1. Uma siye phambili oyi-main road awuhambeki, vele koBulawayo lapha akula mgwaqo.
Umsekeli kameya wakoBulawayo uMlando Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela izinara ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge vele silayo enkulu kakhulu yikuthi izimoto zihamba emgwaqweni wakoBulawayo njalo zibulala imigwaqo yakoBulawayo. Kodwa nxa usukhangela ngapha, abathatha imali izinara, and izinara ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo. Ngoba ungakhangela sometimes uyathola ukuthi iZwimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa ayilinganela kwaBulawayo. Zingaki imoto ezirejistre kuma-RDC compared ezirejistre emadolobheni? So thina sithi amandla okuthela izimoto akaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalani weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okutshiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezishiyashiyeneyo lusuka lube yidube elizweni leZimbabwe. Nxa sikhangela kathesi ukuthi izinara iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezishiyashiyeneyo. Yikho ke soku-afektela edolobho lakoBulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka ezabuya edolobheni, kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya-ke imali yakhona sisiba yingconisana. Khonokhana-ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi ufica ukuthi imali ababeyithembile ukuthi yezaphathise ekulungiseni kwemigwaqo igcine sibuya so isikhathi eside njalo imali engaguquwanga isisindo sayo konkana kwesobangela ukuthi kwenziwe nje indaba
olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa kobulawayo eyemigwaqo inenyi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana
eqinisweni nje vele izinara kayisebenzi kuyafana nje lokuba lozesa lozinwa kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho ezifike zachithwa khona ibusela icorruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale yabayivutha kobulawa incane kakhulu ngeke yenze umehluko emigwaqweni eningi yakhona vele iyebiwa endleleni iyatshontshwa ingakafiki kobulawayo iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza ngakho ke kumele kudilizwe izinara kudilizwe izinwa kudilizwe uzesa kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo
isikhulumi sezinara umnumzana Tendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungiswa imigwaqo kobulawayo ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayinikeze amakhansili aphose afike ikhulu 93 elizweni lonke eyizigidi ezedlula amakhulu amabili lengxenye amadola eZimbabwe i-266 million zimdola ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia
Amabandla ezombusazwe yaphikisayo kwele Zimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumelanga aguqule ugwalo olokwehlukanisa imingcele yokuvota ole delimitation report alunikwe ngabe Zimbabwe Electoral Commission ngeviki edluleyo. Bacho lokhu ngoba sokuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuqhutshelwa kukamongameli Mnangagwa ugwalo lolu ngabe zeke. Abanye ababaphathi ntambo bakahulumende wakhe babikwa befuna uMnangagwa aguqule ezinye iziqa zedelimitation report le ayinikwe yizeke. Abaphikisayo bathi uMnangagwa angenza njalo uyabe ephambana lesisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Prince Dube kosibanda okukomiti ehlolisisa ugwalo oluhlolisise ugwalo olweplereminary delimitation report othi yena uMnangagwa kumelanga kuqule akwethulelwe yizeki.
IZimbabwe Electoral Commission uma ingaqeda ukulungisa ipreliminary report yayo okusemthethweni kusection 161 we constitution ye Zimbabwe uthi yena kufuze ukuthi beyithathe leyo report beyinikeza umongameli. Umongameli kufuze ukuthi leyo report ehayihambise eparliamente. Eparliamente ke idalela eparliamente liyaphiwa amaviki amabili 14 days eyokubona yokubana icubungule leyo draft preliminary report. Yikho okwayenzakalayo ke lokho iParliament ingaba lama recommendations efuna ukuyenza iyawathatha lawo ma recommendations iwabisele njalo ku president ukuthi ewadlulisele phambili eye kuZimbabwe Electoral Commission laye ke umongameli uyavunyelwa ukubeka awakhe ama recommendations kumba ama comments nge draft preliminary report yona leyo ebese kuhambisa kuzeki izeki ke ngemthethweni ivunyelwe ukuthi khona ibisik angelisisa ke ama recommendations ayizwe iParliament kanye lomongameli IBC tshintsha lapho kufuze ukuthi tshintshe khona eyabisi kwenzile izeki yiyo ifinal report
ye esikuzwayo khona phakwe isipanda ukuthi okhandiswe izeki kumongameli yi draft report kambe khona phakwe angaguqula yini okumunyethwe khona phakwe ku report nale.
So i report yamukelwe ngubaba Mnangagwa ngolwesihlanu yiyo i final report evela kuzeke akula umuntu osavunyelwa ukuthi ayeze icomment kumbe ethi lokho ngiyakusola kumbe lokho kunjani. Lokho asebe kufakile abezeki yikho osokukhona. Mnangagwa ke ngamthetho uvunyelwe ukuthi phakathina kwamaviki amabili amalanga alithumi lane ethathe leyo report eyifake kupublic gazette ibisisiba ngumthetho ukuthi ama boundary asetshenziswa kulomnyaka yiwona lawa ukuthi umnangagwa angayekela ukwenza khona lokho, mbona ngani kuyaziwa kusobala ukuthi umuntu ongumongameli angayekela ukulandela isisekelo somthetho, iconstitution yalelo lizwe alibusayo, yikuyini okwenzakalayo kuye.
Lo ke umnumzana Prince Dubeko Sibanda oyebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. iStudio 7 kayenelisanga ukuxoxa odaba lolu lweziphatha amandla zikahulumende, kodwa uGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Believe Gawule olilunga lezano PF.
Akukhona ukuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela, ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yi-commission, ngoba ngimzwile uChigumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge. Ukhulumile wathi yes, kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe enxa yomongameli ngazamukela kumbe ngazamukela. Yiyo into engiyibonayo nge-report le.
Lo ke umnumzana Believe Gawule ilunga lezano PF limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 esecholocho. Kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, abezomvikela bakwele Melika basebenzise indizamtshina zebutho ukudubula bewisa ibhaloni lensoliza kwele China ngomgqibelo ngesikhathi selindiza phezu kolwandle olwe-Atlantic Ocean emkhunjini wesigabeni se-South Carolina. Iziphathamandla zikamongameli Joe Biden zithi ibhaloni le ibisisetshenziswa ngabe-China ukuzocupha ulwazi, njalo lesi yisenzo sokwephula lokungahloniphi isizwe saseMelika. Kufe abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1300 engozini yokuzamazama komhlaba kwele Turkey langenyakatho yele Syria. Inkulungwane lenkulungwane balimala ekudilikeni kwezakhiwo emadolobheni amaningi emazweni womabili. Ingcwethi zezempilakahle enhlanganisweni eye-Epilepsy Support Foundation zithi sokulokuqonga kwenani labantu asebephumela egcekeni ukuthi baphila lesimo se-epilepsy asebedinga uncedo. Intethelo zendaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abe-Epilepsy Support Foundation babika ukuba lokho kungabe sokubangelwa yikusabalaliswa kolwazi phezu kwisimo se-epilepsy, bethi okunye kwakho kuqiniswa ngenhlanganiso zezindaba. Unkosikazi Nandi Mpofu walenhlanganiso uthi limikhankaso iveza intuthuko ejabulisayo kakhulu kudaba lokulimikisa uzulu ngesimo se-epilepsy eZimbabwe.
Songazani imfundiso sisiba khona ikakhulu i-awareness isingazani si-improve. Okwakuqala ungakunanzelela kuma-radio lapha, hawu sebekhuluma sibili befundisa i-public nge-epilepsy.
Uqhubeke ethe ukuthuthukiswa kwembiko okunje sokubangelelo kwengezelela abakubonayo kulabo asebesukuma besiyadinga usizo.
Kho okubonayo ukuthi lanxa uhamba esibhedlela ikakhulu engutsheni uzananzelela ukuthi inamba yabantu abalethwa khona ngale abale-epilepsy banesengazani sikhwekile, okutshengisa ukuthi phandle lapha abantu sebenjani sebelolwazi ngezithuthwane.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza omama ikakhulu ukuthi bethole uncedo lwemithi belaphise abantu babo bephinde bebanikeze ithuba lokufunda kulokubafihla ezindlini. Omunye umama okhethe ukuzibiza ngegama lokuthi nguNapaida olomntana olalesi simo ngomunye othatha amanyathelo anje. Yena-ke uthi umntanakhe kasela ama-athaki kangako ngoba ethola amaphilisi zikhathi zonke, ethi udubo kuphela ikuthi atholakala kude lawo maphilisi.
Lapho esiwathola khona kukhatshana, uwathola esibhedlela zehulumende kukhatshana, sisuka sibe lobunzima bona lobo bokuthi uhamba sebesesihamba nzima kodwa hayi uwathola amaphilisi besiwathola kulezi nsuku bekusibalula nje.
Ukhuthaza abanye abazali ukuthi bengabovalela abantu babo abale-epilepsy ezindlini kumbe ukugijimisana lezinyanga ngoba uncedo lukhona ezibhedlela. Unkosikazi Isabel Maphosa laye olalesi simo uthi umuntu ulakho ukusikontrola sibili ethi yisifo esasivele sikhona lasendulo lasezikhathini zeBhayibheli okuthi asimangalisi kudinga nje ukusamukela nje umuntu azinathele amaphilisi kuhle ephile.
Wena wedwa spiritually accept ukuthi you have that disease. Njengabantu abale HIV positive, they are told accept the disease and be able to control that disease.
Umnumzana Tawurai Kajit okhokhela imisebenzi ye-Epilepsy Support Foundation uthi uhulumende uqhuba kuhle kudaba lokutholisa amaphilisi lemithi edingakalayo ethi bazabamba umhlangano lugatsha lwezempilakahle ukuba imithi enje itholakale iseduzane lozulu ikakhulu emaphandleni lendawo ezihanqe amadolobha ikakhulu kumakliniki ukuze kube lula kumuntu wonke ukuthola uncedo lolu. Uthi okwamanje baphakathi kokuhlolisisa inani labantu abaphila le-epilepsy eZimbabwe ngoba lelo nani lingakabi khona eliqondileyo ethi ukuthola lumbiko ungaphathisa lohulumende ukuze enelise ukuhlela isilinganiso semithi edingakalayo lo mumo wenani labodokotela abangcwethi emkhuhlaneni ephambanisa ukusebenza kuhle kwengqondo ama-neurologist abangenelisa ke ukuthwala lumsebenzi kalula elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 Harare, ngumak Peter Ntambe.
Amalunga enhlangothi zabachuphi abadabuka emazweni ehlukeneyo awezwekazi le-Africa ukugqokela ole Central Intelligence Organization CIO olwe Zimbabwe kade bebuthene esikolweni sale Botswana eHarare ukuhlaziya isimo sokungahlaliseki ezwekazi le-Africa lezomvikela. Intethe lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano ogcitshwe esigodlweni seGaborone kweleBotswana ngomgqibelo ubona abacuphi abadlula amakhulu amahlanu i-500 abasuka emazweni achene e-Africa behlaziya okunenge ukuqondane lomsebenzi wezomvikela. Lokhu kugoqela ukungahlaliseki okukhona emazweni acheneyo okufana lodubo lwamalicatsha, ukungeniswa kwezidakamizwa, ukuzingela ungekho emthethweni kanye lokuthunjwa kwabantu besiyagxilazwa kwamanye amazwe. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mokgweetsi Masiswa kweleBotswana uthe indikimba lonyaka ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba ikhuluma ngesimo esikhona kuleluzekazi.
Given your mandate to protect life and to build and sustain stability and tranquility within, between, and among nations, the theme of food security.
Sikhangele umsebenzi wenu wokuvikela impilo, indikimba ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba okunye ukulwisana okukhona e-Africa kubangwa yikuswelakala kokudla.
Umgcinisihlalo omutsha wenhlanganiso yabacuphi ye-Committee of Intelligence and Security Services of Africa, umnumzana Peter Makhosi, uthi imihlangano enje ibanika ithuba lokucebisana ngalo msebenzi wabo wezomvikela.
Our job is to look at the challenges that we have in Africa.
Umsebenzi wethu ngokuhlaziya ubunzima esibhekana nabo emazweni achiyene kwe-Africa. Bese sibikela inkokheli yethu sikhangela ukuchiyeneyo ngelihlo elibanzi.
Lanxa abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization bakwele Zimbabwe labo kade bekhona kulomhlangano kulokhe kulombono ethi bayesatshwa nguZulu ngoba bengazi imisebenzi wabo sibisibili bevame ukusetshenziswa bebandla elibusayo ukuhlukumeza uZulu kulokuthi bakhangele ezomvikela welizwe. Isikhulumi sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube uthi uhlangothi olwe-CIO yena olubona lusebenza kuhle.
Sibona engathi nxa sikhangele njengebandla eziphathelane lo lamalwa ecatsha iterrorism, eziphathelane lezidakamizwa esingathi ngama-drugs, lokuphathelane lokuthunjwa kwabantu esingathi human trafficking, yizinto esingalahlupho lazo thina emphakathini okutshengisela ukuthi ugatsha lwethu lwe-Central Intelligence Organization luyasebenza.
Kodwa uDube uthi i-CIO lokhe ithathwa njengohlangothi olungaphathi kuhle uZulu, ngakho lokhu kumele kulungisiswe kuguqulwe ukusebenzelana kwabo loZulu.
okudingakalayo ukuthi lulungisise ubudlelwano balo labantu beZimbabwe, ikakhulu sikhangela ukuthi ugatsha lwabo olukhangela ngezombusazwe luke lwaphatheka kumbe lwake lwaphatheka kumbe luyake luphatheke kwezepolitiki ngendlela engajabulisi abahlali eZimbabwe. Ngakho kumele balungisise ubudlelwano babo.
Ngumhlangano osanda kuphela eLebotswana elikhetho ukuba umgcini sihlalo wabacuphi kokumnyaka ngemva kokudedelwa ngele-Egypt. Umhlangano wabacuphi ukwamiswa ukubuthana mathupha kweminyaka emithathu edluleyo kudalwa ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lo nyaka lomhlangano wenziwe ngaphansi kwendikimba ethi Food Security Conflict and Peace in Africa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kweLebotswana.
Kulabanye ababesithi kumele bonke abantwana abazalayo behlole ukuba lofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale oyise uqobo kulandela uqonga kwenani labatholakala besondla abantwana abangasibo babo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kubomabona kude luveza inani labo mama abaningi ababesithi abantwa babo ayisibo ngababo ngabo kumbe abathandwa labo kodwa impumela iveze kubana kuyabe kungasiqiniso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo. Sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama wonke umntwana lo baba bathestwe ukuze wazakale ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into e-free, kwenzela ukuthi kungabi khona konke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa suhle zilomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba abantwana ngabantu bethu, laba abantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo wasuwo wakho. Ubonani mina kungcono kulokuthuthi wakho yena engasuwo wakho, bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kasuwo wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu, because it ngabe uhulumende uyafaka umthetho, angafaka umthetho iDNA ibe into e-free ingokungatshajwa muntu, kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa kumbe abafazi babo bayethestwa kumbe umkabo labo madoda bayethestwa, uthestwe nje free kungabhadaliswa.
Umnumzana Greater Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko bexoxa icingweni leStudio 7 eseGweru. Olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakare.